lokho kuyinto ebifanele mhlawumbe ukuthi buke ukuthi izokwenzakala ngoba kukhona abakhokheli kumbe ke ngithi ominista abanjengomntwaledi abaye batholakala nabo benekorona emalangeni okusho ukuthi ngoba ngabantu abahlala behlangana okusho ukuthi lokho kungaba imbangela yenza ukuthi nagcine esululekile.
Uthi ubaba uRamaphosa ukufunyanwa kwakhe elo mkhuhlane lo kumele kube yisixwayiso kulabo abalokhe bengakahlatshwa ukuthi bahambe bayehlatshwa. Ubona bephakamela phezulu yini abantu?
Angicabangi ukuthi abantu abaningi abangahlatshwa kungoba beneyintsolo ngoba kuneyinkulumo eziningi kakhulu ngokuhlwaja, kanti njalo khonokho kwenza ukuthi abantu abahlatshiwe esikuthola lapha ebantwini abaningi ukuthi abantu bayakhalaza ukuthi ukuhlatshwa ngathi akubanikezi ukuvikeleka kulo mkhuhlane. Kungakho sibona nje abantu abaningi lokho bengathi badonsa inyawo kodwa kasikaboni ushintsho oluningi. Kodwa kwezinye indawo khona ikakhulu kuleli vikeli lesike sabona amanani engathi ayakhuphuka abantu besiyohlaba.
Ungathi ukutholakala komkhakha omutsha lo owe-Omicron kubethusile yini abantu mhlawumbe lalabo ekade bengafuni ukuhlatshwa? Ungathi sokutshintshile sebesiyahlatshwa na?
Ukutholakala komkhakha lona owe-Omicron kasibona ukuthi mhlawumbe kungenza ukuthi abantu bethukile, kodwa khona yebo abantu bathi babonile kuvela imikhakha eminye ehlukileyo. Ngakho kasikaboni ukuthi kukhona inguquko ngendlela abantu abaziphatha ngayo.
Kuyini ongakukhuthaza abantu?
Abantu singabakhuthaza ukuthi balalele abezempilo nezixwayiso nokukhuthaza kwabo ikakhulukazi ngokuthi bayogoma njalo baziphathe njani ukuze bangabhebhethekisi ukuthelelana kwalo mkhuhlane.